Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukuthiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikuthisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukuthisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
Izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abanengi when it comes to ukushisa khona kuba expose emikhuhlaneni eminingi njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umungula, abanye nje general umzimba uba weak that uyoswela amandla. Njengami let's take for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot in the first place. Ama-temperatures asebakery wona aphezulu, so ngizela-ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kalisa ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukuthisa lokhu i-twelve leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo ngeproblem le esilawo yamanzi. Khathesa kulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kuthisa kube la manzi, amanzi angahluphi.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokuthisa ukukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yona le edlulileyo ngenxa yokuthisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ingumbe irayisi uyahle akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi yikutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu, lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu elizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukutshisa kuyasi-affecta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amaqhubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasi-affecta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu iinyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yona leyo kutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungelazulu, and khathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa. So kuyasi-affecta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala, okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola lele Malawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane, i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.